sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi lamhlanje ngolwesihlanu mhla ka 2 kuNtulikazi 2021 igama ngontungamile inkomo nanzi ezihamba phambili
siloku sikujumo lokudinga ukuthi abantu bengahlatshwa ijekiseni le ngapi
kubhubhe abantu abangamachumi phose amabili 19 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo
siyathola imbiko esuka emawadini ukuthi kule ndawo isezilohlupho lokuduba zithola amanzi ikakhulu indawo esizizwayo iphumula south kodwa hathi iphumula south yonke
amanye amalokitshi akobulawayo asezaqeda iviki engelamanzi abasekeli bakaJacob Zuma bakhalise isibhamu emzini wakhe enkandla besithi abasoze bavume ukuthi aye ejele zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kubhubhe abantu abangamachumi phose amabili 19 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo kutholakale njalo abedlula inkulungwane 1357 belomkhuhlane lo lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu edlula isishiyangalombili 1808 asebebanjela umkhuhlane sebezinkulungwane ezingamachumi edlula amahlanu 51,221 abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lo mkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezinhlanu 5,537 kuthi abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane phose ezine 3,985 asebehlatshe eyakuqala bonke sebengu 782,698 asebehlatshe esibili njalo ingeyokugcina sebengu 559,262 olwela amalungelo oluntu othi uJonefo lesibhedlela sempilo kobulawayo kuthange waze wasuka engahlatshwanga umnumzana Decent Bajila utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uhulumende kumele avule indawo eziningi ukuze kuhlatshwe abantu ngobuningi
kungolwesithathu ngelanga lokugcina lenyanga kaJuni uNhlangula ngisukumile labanye abangani bami sathi ake siyeni hlatshwa ijekiseni lele lokwenqabela ukumemetheka kwengculaza yecorona besivele singabantu abakukholelwayo ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu behlatshwe kodwa ngesizathu sokuthi ithe ivuya le ijekiseni bekuthwe ngeyabantu abasebenza lokho okuthiwa yi-frontline work sazikhangela sazibona njengabantu abangekho ku-frontline work savumela ukuthi abaku-frontline work baqale bayehlatshwe yikho ke khathesi besilokukholwa ukuthi hayi sokuvulelwe yonke umphakathi sezwa ukuthi kulezi ndawo esezibekwe nguhulumende ukuthi abantu bengahlatshwa khona kuviki eliphelileyo abanye siyabe sincedisana ngolwazi bebese central kumbe kuthiwa i-United Bulawayo Hospital UPH behlulekile labo ukuthi bangene ngesikhathi bathethe isikhathi eside belindile ukuthi bahlatshwe thina-ke besisempilo fike kuseni sibili u-8 engakachayi lakho bekungakavulwa bebevele abantu sebengale kwe 200 abakade bengaphambi kwethu. Sazama ukuthi sifole lati khonapho ukwaze kwadlula imini enkulu u 12 kwathi sokusemini ezwayo ngabo 1 sokusiyalanda u 2 sabona ukuthi njengokuba sesikukhefiwu sokuvalwa masinya kuza kuba nzima ukuthi sibuyele ngasemakhaya ngenani labantu akade bephambili kwethu. Kwathi sekusiyachaya ke u 2 sasuka sabuyele emakhaya.
Lisuka lapha lizakuya ngapi labangane bakho ukuze lithole lomjovo?
Silokhu sikujumo lokudinga ukuthi abantu bengahlatshwa ijekiseni le ngapi. Sisazobhoda njalo ke sizame e-UPH, sizame futhi lasengutsheni. Kodwa ijekiseni ikhona kuze lezi zibhedlela, kodwa abantu bayayandela. Uhulumende bengakwenza kube lula aluba ubengayenza khona okuyani kwakukhona kuqala kusayenziwa ukuthiwa ngeyama frontline workers. IJackson Lake ayibe khona ezibhedlela ezisebantwini kumbe ngithi emakliniki asemphakathini. Ike yaba khona ekliniki eluveve, ekliniki ePhelandaba, ekliniki eNkulumane lendaweni ezijiyejiyeneyo. Aluba uhulumende uyavisela kube njalo, isichobechobe lesi sisibona izolo empilo singanyamalala.
Umnumzana Disen Bajila ulwela amalungelo kaZulu. Uhulumende yena uthi yeza imijovo eminengi ayithenge kwele China, njalo ukhuthaza abantu ukuthi bayehlatshwa. Amanye amalokishi akobulawayo abikwa esezaqeda iviki engelamansi. Lolu dubo lubikwa lubhahe kakhulu emahatshula kanye lengxenye ephumula. Umasipala wazise ngeviki edluleyo ukuthi ezinye indawo zaleli dolobho zizaswela amanzi okwamalanga amathathu kusukela ngolwesithathu ngoba kulungiswa impompi zamanzi. Kodwa ezinye indawo ziqale ukuswela amanzi ngempelasonto. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residence Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Siyathola imbiko esuka emawadini ukuthi kule ndawo esezilohlupho lokuthi bazithola amanzi, ikakhulu indawo esizizwayo iPhumla South, kodwa hathi iPhumla South yonke. Siyacetshiswa izakhamizi ukuthi kulezinye indawo ezilohlupho lwamanzi, njalo amanye amanzi kuthiwa yabuya abuya nyamalale. Njalo silazo ezindawo ezinjabo womzilikazi ngapha siza kule ndawo ezihlupho olufana nayo. O-Queen's Park kube lohlupho olufana nayo, besithola leyo mbiko kuma-structures ethu akhona ngalo ukuthi amanzi ayahamba yahlale sibilize suku engekho. So ke yiluhlupho abantu ababhekane lalo lololo lokuthi kambe bazaphila njani nxa umumo uqhubeka usiba yilesi simo abantu bengela manzi.
Siyabona ukubana lo umnyaka izulu linile kuhle sibili, kodwa udubo lwamanzi lukhanya lokhu luqhubekela phambili. Kungakubangelwa yini lokho?
Well, izizathu zingabe ziningi, kodwa esinye sikunanzelela sikuthola kulamabase pipe. Amabase pipe akhanya ayandile kakhulu, asilandabuka silasho ukuthi iqiniso yini, but engxenye ukuthi ama-pipes akhona asemadala. So kungaba le-base pipe kubangela uhlupho lokuthi sokuvalwa amanzi indawo eziningi bezama ukulungisa khonapho. Sebelungisile futhi after a few days wathiwa sokutshayile phose ngolunye uhlupho oluba khona. Kodwa olunye oluya silizwe likhulunywa ngalo kuyena nxa kwesikhathi kungahamba amagetsi kuzigaba zenezi lapho kufanele kubontshe khona amanzi kuba lolu hlupho. Kodwa ke olunhlupho esine iPhumla South asilaqinisa ukuthi kanti kungani, ngoba vele ilo hlupho isikhathi eside engxenye sokudinga omanjinela bekhansila babona ngathi into le bengayilungisa njani, ngoba iPhumla South sibile ndawo ezihluphayo okuthi lanxa amanzi ekhona abuya abuya nyamalala. And uthole ukuthi uhamba noma ngani ungathola ukuthi ubone kulezindlu ezilamanzi uchaphe nje khona apha engxenye izitrit ezimbili ezidathu uzwa lezo kulezindlu ezingazibe lamanzi. So ke uhlupho lwakhona ngabona ngokubona kwethu ledinga ukuthi engxenye kulungiswa amapipe akhona ukuze ethahambelane kuhle ukuthi xa inika amanzi anganika abanye ancitsha abanye. So ngokunye engxenye ngayobala khona kufanele i-council lama engineers babone ukuthi bayakulungisa ngoba kule ngosi ebantwini.
Njengoba sikhangelane lo bhubhane lwe-COVID-19, ukusilela kwamanzi lokhu libona ungani akusoze kufake izakhamizi engozini na?
Isikhathi esiphila kiso isikhathi esibuhlungu njalo esilengozi esobhubhane lwe-COVID-19. Njengoba ezinye iziqondiso izilayizo ezilethwayo yi-World Health Organization le-Ministry of Education, i-Ministry of Health, yikuthi abantu kufanele bahlale begeza izandla, kube le hygiene ephakemeyo, abantu bahlale behlanzekile, izindlu zabo zihlanzekile, labo behlanzekile yabo imizimba. Kodwa-ke nxa sokusiba lohlupho lwamanzi lolu, abantu bengasathola amanzi, kwengathi kule ngozi enkulu yokuthi engxenye sokungenza phosele umkhuhlane unganqandeki kuhle. Kube kumemetheka nje okungathi nje kulezi suku uhlubhedu. Kodwa singasakhulumphela ngobhubhane, ziningi izifo ezilengozi nxa kungela manzi. Okholera bangaba leyo bangasihlasela futhi lapho.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Umasipala waleli dolobho yena wethule umbiko sithi uphezu kwalo lolu daba. Abasekeli bakamnumzana Jacob Zuma yena owake waba ngumongameli wele South Africa abangena kumakhulu babikwa belokhe bebuthene emzini wakhe eNkandla. Umsakazo we-SABC ubika ukubana abanye babantu laba badubule isibhamu emoyeni izolo befunga besithi kabasoze bavume ukuthi umnumzana Zuma ayepika ngemva kokugwetshelwa ukudonsa umnyaka olenyanga ezimbili ejele. Uzuma udliwe ngecala lokweyisa inkantolo ye-Constitutional Court. Yona ethe kumele abe sezinikele emapholiseni ukuze aqale isigwebo sakhe kusiyafika ngesonto. Sixoxele ocubungula ezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Singakhangela ukuthi izinyanga ezidlulile nje leminyaka leyedlulileyo vele indlela uZuma kade iphethwe ngayo bekusitshengisela ukuthi kukhona okuzaba khona okukhulu. Lokho sokusenzakala kungabe kuyikuqala kwakhona, and futhi sibonile kumaviki adluleyo umongameli we-ANC onguye ngumongameli welizwe uCyril Ramaphosa esithi yena iqembu lomkhonto wesizwe selaqeda umlando walo wokulwela ilizwe ngezinye indlela, akusela sidingo sokuthi liqhubeke liziphatha ngendlela eliyo yona, esesenze singathi ngesilungu is to disband them. Uyabona ukuthi khonokuyana kusitshengisela ukuthi vele ukhophe lolu lukhona lulempande lugxilile kakhulu. So akumangaliso kwenzakalayo, yikho ubona nje isimo sangona sinjiyana Nkomo.
So kulokufuthelana okukhulu kwele South Africa phezu kodaba lolu okwesatshelwa ukuthi kulakho ukuphehla udlakela, ubona kungaba lodlame yini?
Into le evele sibanjwe ngayo engibona ngazani ibanjwe ngendlela embi kakhulu, singathi ngesilungu kuba careless. Eqinisweni kungenzeka ukuthi kube lodlakela entweni le, kungenzeka sibule ukuthi into le ihlulu ilizwe laseSouth Africa kakhulu, ngoba vele lona ilizwe laseSouth Africa lilokheli lemthonselanyana yabantu abami labelungu abalokhe bengazwisisi ukuthi isimo somuntu omnyama sinjani. Bese kubuya abantu abamnyama abaningi asebeqalisa ukubona ukuthi isimo sabo sinje sifuna ukuguqulwa ngayiphi indlela. Ngikhuluma kunje ungakhangela abaningi abantu abasekela uZuma bathi bona uZuma ungomunye wenkokheli ze-ANC ozamileyo ngazo zonke indlela ukumela uZulu omnyama jikelele, uZulu onsundu jikelele. Khona kuyana i-ANC kuyalidivida futhi lelizwe. Kungabangela ukuthi nxa kungaqhubeka ngaleyo ndlela kungaba lodlakela e-South Africa. Isimo esikhona sikhomba udlakela. Thembe Nkomo ukuthi ngokuya kwesikhathi kuzaphela, njalo lokuthi singathi ngesilungu ama leaders wonke nje aza that they find each other and they come back to their senses. Nxa bengakwenzanga khonoko kungenzeka sithi kube lodlakela. Asithi uZuma angene ejele, angimboni lalapha esesejele into yonke le iqhubeka nje kuthulwe kunjalo akhohlakala, angiboni kusenzeka lokho.
UDokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusazwe. Umanyano we-African Union wethule umbiko izolo usola udlakela olwenzakalayo eSwatini okulilizwe ebelisaziwa ngokuthi iSwaziland njalo usithi uhulumende kanye lalabo abatshengiselayo kumele bekhulumisane. Umbiko lo uza ngesikhathi ibandla eliphikisayo ele People's United Democratic Movement lisithi amasotsha lamapolisa kulelo lizwe asebulele abantu abangamachumi amane ekade betshengisela besola umbuso wenkosi uMswati. Ngokubika kwe-AFP ele South Africa lele Bilitane lawa sesole uhulumende kaMswati ngalolu dlakela. Kodwa yena uhulumende uthi abatshengiselayo laba badiliza impahla yabanikazi. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi igama lepolisa eligcotshwe ibhasi yezuko lafa kobulawayo izolo kuroadblock ebekukami road ngoconstable Parity Makaitei eKarimazondo. Inkundla yesayithi yona ithi inkantolo isilaye usikomitshi wamapolisa umnumzana Godwin Matanga kanye lomphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe ukuthi bahlawule owesilisa lomkakhe umnumzana Kenan Machato lospetangani imali edlula i-$10,000 phezu kokuhlukuluzwa kwabo ngama polisa ngo-2019. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani ma-Studio 7, salibonani nonke nibasakaza e-Studio 7. Inkosi mayibe nani, ukuthula makube yini. Ngiyabonga nami okhulumayo ngufamona ungwenya ngapha emasouth ekezi e-Ward 5 kobhewula ngaphasi kukakhansel omadala boyindebele. Ngithi hhayi, mina ngiyaphila. Into engikhala ngayo nje bantu bakithi, sikhala ngokuthi izithupha ziyasihlupha, la mabhedi asihlupha. Manje masiya ema-ofisini bathi bona asibuye la mabhedi. Amadedi angazi ukuthi abantu abafa ngesikhathi sebhalagwe amadeta kona tholakala ngaphi. Sicela uncedo khonapho ukwenzela ukuthi nathi sinjengezizalwane lakhona beZimbabwe sikwazi ukuthi siphile dele emakhaya silemfanelo zethu. Ndalo-ake mbonge okunye lapha, ngizwa kuthiwa bayabhalisa nabo labo kuthiwa yimjibha. Hhayi, senzile lapho kubhaliswa khona lapha ekliniki yakobhewula mhlaka-23. Hhayi, ngiyabonga nebhi nami zake ngithola isinkwanyana nke ngihlanganise letiye. Hhayi, ngiyabonga ma-Studio 7 umsebenzi olwenzayo, yabonga kakhulu. Inkosi busise, amen.
Studio 7 linjani basakazi nabalaleli? Hey, kunento ixakayo lapha. Abantu bakithi kanti kutheni bantu bakithi singavuki? Asivukeni bantu bakithi, sivukeni, sibambaneni, sibe imbumba, sibe munye, sikhulumeni ngezwe eliyi-1. Sihlukaneni bantu bakithi nabantu beMpumalanga. Kuyophelelaphi lokho esikhala, ngabantu baseMpumalanga ukuthi yamashona lokhu? Sokhala kuze kube nini? Kutheni singasukumi? Yini inkinga yenza ukuthi abantu bangasukumi? Sizohlala sikhala ngento eyi-1, kodwa uNkulunkulu usinikezile ingqondo esifana nezabo, usinikezile yonke into efana neyabo. Kuhlula kuphi ukuthi abantu basukume, bame, bayekukhala, bayekukhompleyina? Kudala sakhompleyina, siyabona kulanto abafuna ukusilungisela yona. Omunye nawo okuthiwa ngo-Obert Kutu, ugutu uzikhulumela uziyela le, kuyabonisa ukuthi ukhuluma lokhu akuthunyiweyo. So wena uzothi ungubani ozothi hayi kuzolunga? Kuyabonisa ukuthi akulanto elungayo ngemva kweminyaka eyi-40.
Salibona ni Studio 7 namuhle ngiyalibingelela lonke nje basakazi baka Studio 7 okukhona lapha ngilombuzo ukuthi kanti kungani uMonzo Rena ebangisana esiba against sonke isikhathi the NDC Alliance kutsha ngirayikazange waba umuntu olegama ekuthiwa NDC Alliance kwaba yi-MDCT bakontesta beku-MDCT okwamanje sekutheni efuna ukudisturba nje okusalayo thina umuntu esimfunayo siyamazi yena siyambona ukuthi umthengisi nje ozama ukuthi esithengise ngiyabonga ngingabi mude upeter ePlumtree esigabeni sempandeni ngiyabonga
Linjani lonke basakazi beStudio 7 ngithanda ukubingelela ubaba uNtunyamile Inkomo lo Dr. Sigande wonke nje abase Studio 7 ngithanda ukubingelela basakazi lesinike sinikeza indaba ezinandi ngithanda ukubingelela sonke sizo sakithi sakomthwakazi abantu bakithi basemba komthwakazi bavuleka amehlo bakithi abachiyane lezinto zasempumalanga abachiyane lezinto zasesishoneni njengamanje babhizi ngamaphathi esishoneni bayekele ukuchaza umqondiso obalwela ebusuku lemini njengamanje igugurandi yabachaya abaqeda uMandebele. Mandebele linjani elingezwayo? Bonke abantwana babalekile bangaphandle kwamazwe bacele kubo South Africa kanye nabo kuBotswana. Bathi alibubone. Njengamanje amashana asethethe umhlaba wena. Bantu basemathebeni divulekane amehlo Mandebele. Njengamanje libhizi ngochamisa. Libhizi ngochamisa. Uchamisa into one phela. Uchamisa into eyi-one lo mnangakho. Akekho umntwana wakwalwa loyise Mandebele. Vulekani ingqondo Mandebele. Ngiyabonga igama ngibheke impilo nyati.
Angibingelele kunguli yeStudio 7 kubafundi bezindaba kubalaleli nazo zonke izinhlaka zesigungu esiphezulu zaseStudio 7 ngithi philani nami ngiphile libahle enkosini ngilombono wami othile ukuthi ngempela yebo kufanele izano lapha nasikhiphe embusweni ukuze sithole mhlambe noma ngubani asisakhethile ozakhipha nje igamelitizana kupower ngoba uma ngikhangele ukuthi amaqembu lawa aphikisayo lawo engabi ngothathekile ngoba ngicabanga ukuthi lapha ngesikhathi kukhitshwa umgabe bancedisa uMnangagwa baselebrate lo Mnangagwa ukukhiphela umgabe ngingakukhumbula kulamaqembu thile ayiwayehamba phambili impela eselebrate ukuthi umgabe uphumile kanti laphana babekhipha ungqondongqondo mhlambe umuntu owayephethe ilizwe noma lalithi eliphethe ngapha kuvuza kodwa wayephetha ukuthi kungabi lihlazo njengamanje yindoda yayilobuhlakani obabuthile uma ngithi ngiyakhangela ngiqathanisa lo hulumeni okhona manje so engizathi mina umbono wami ngabe kwenzakala ukuthi amaqembu aphikisayo ahlangana amanyane ukuze abe yimbumba akwanise ukuthi akhiphe izano embusweni kodwa uma besahamba one by one ngibona ngani bakusaselokudlala mpela ngamadlwane kusafana lo muntu otshaya indlovu ngempama ngiyasithanda isikhalanga esithi sona le charity hila kwalichanya la chahlala umangu kichi kangina mubibi isikhalanga sangakithi leso ngakuthi isikhwehle esesikhathele sangena ethangweni ngiyekuthi usibambile ngoba vele uthole isikhathele engizama ukuthi amaqembu la mancane akhathele vele ngizakhumbula insizwa engutswangirayi yazama kakhulu ongangukuthi kwakufanele iwine ngalezo nsuku kodwa ke yehluleka kunjalo iwinile so engangukuthi uma amaqembu lokho esabumbana ukuthi ngubani ozaphatha noma singangena singumanyano ngubani ozaphatha hayi abakaqalisi kusasemnyama kusase eli kusafana lokuthi impela ngugrade 1 versus form 6 so ungangukuthi amaqembu abambane ekwanisa ukuthi anyike nje izano ngoba uma esasengamaqembu qembu fanisa lokuchaya indlovu ngempamba ngibonge kakhulu mule Studio 7 ngiziphosa intambo yengumathiya machinge ePlumtree ngithi laphana kumtshana wami uLighton Moyo mfana unjani lapho umtshana lo mfana wakho Spoo laphana labo bukhosi labo ugcino labo Spoo ngithi bafana bami thandani Studio 7 ukuze lezi news ezilohlosi Angibonge.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 0204650318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli wele Burkina Faso, umnumzana Roch Kabore, usexotshe umphathi ntambo wezomvikela umsebenzi wazifaka yena kuleso sikhundla lanxa nje engumongameli. Kubike umsakazo weVoice of America. Umsakazo munye uthi njalo abamabandla aphikisayo kwele Tanzania bathi bafuna kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze sihloniphe amalungelo kaZulu kabansi. Singene kudaba lweMelika. Inkampani yowake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump e-Trump Organization kanye lomgcini-ncebo wayo umnumzana Allen Weisselberg betheswe icala lokungabhadali imithelo izolo okweminyaka elitshumi lanhlanu. Abatshutshisi bathi inhlanganiso le iyafihla imali engena ku-$1.7 million. Le nhlanganiso kanye loWeisselberg bayalilandula leli cala. UTrump yena wethule umbiko esithi lolu ludaba lokuhlukuluzwa nje kwenhlanganiso yakhe ngabebandla elibusayo elamaDemocrats. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Ukuphula umthetho ikuphula umthetho regardless whether kule politics phakathi noma kula politics phakathi. So ay ngiyakholelwa ku judiciary system e United States ukuthi udaba lolu bazolubhekisisa according to icala lakhona. Ukuthi wenziwe ukwenzile yini lokho uWeisselberg njengo CFO we company ka Trump or whether bazama ukumngcolisa nje kuzovele kuphume ma licala lelithoniswa. Ngiyayizwa indaba abayishoyo esayidini kaTrump ukuthi yi-witch hunt, ngoba esikhathini esiningi indaba ezifana nalezi ziya ku-civil court, azivamisanga ukuthi ziye ku-criminal court. So I'm sure ukuthi mhlawumbe kukhona abakubonayo abachuchisayo okwenza babone kuyi-criminal case. So I think okufanele kwenziwe ukuthi kulandelwe umthetho, sibone ukuthi udaba lolu luphetha kuphi. Ma kukuthi uWeisselberg le company kaTrump bebesenza i-tax fraud, kuzocaca and then wonke umuntu, wonke umphakathi uzokwazi noma bekunjalo yinto abayenzileyo leyo, noma nje njengoba esho uTrump ukuthi yi-political witch hunt.
Wena ngokubona kwakho ukungaba ngezombusazwe yini njengokutsho kukaTrump kumbe ikusebenza kwesandla somthetho?
Ngivumelana lawe kakhulu ukuthi ikusebenza kwesandla somthetho, and ma kuyukuthi uTrump ubona kungezombusazwe kuzovela, kuzocaca if i-judiciary ngenza umsebenzi wayo ukuthi kulecala noma kulacala. UTrump uyaziwa ukuthi umuntu obeyisigelekeqe kakhulu kusukela kudala, indlela abe handla ngakhona amakhampani akhe, even ukubhadala izikwelede, siyazi ukuthi ngumuntu obesebenzisa abantu then angasafuni ukubhadala, atshintshe intengo le ebeyifunwa umuntu wezomsebenzi ayehlise ukwenzela ukuthi angabhadali, then agcine ngumuntu osesiya emacourt. Kula ma-court case amaningi kakhulu e-New York ngodaba lukaTrump ekubeni utreat-a abasebenzi or esingathi ngama-contractors kakubi, engababhadali. So udaba lolu, yes obviously ngoba uTrump ubengumongameli before, obviously kuzokhanya ungathi kule politics phakathi, but ukusalayo ukuthi umthetho umthetho and umthetho kumele ulandelwe.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ezekuseni ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 19 nge-coronavirus yeZimbabwe izolo. Amanye amalokitshi akobulawayo abikwa esezaqeda iviki engelamanzi. Abasekeli bakamnumzana Jacob Zuma baqhunse isibhamu emzini wakhe enkandla kwele South Africa besithi abasoze bavume ukuthi aye ejele. Kwanele mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi untungamile inkomo.